ibutho ukungena kwezombusazwe kakukho kubi kangako. Nxa kuyikuthi lenxa kuyikuthi ungena hathi njengebutho, kodwa nginjenje ngingusibanda, ngingena njengosibanda kwezombangazwe. Hathi ukuthi nxa ngibuya ngibuye ngibelethe ngabhabhula ngathwala inyembe zami zesisotsheni. Njalo ngase ngifuna ukuthi-ke nxa sengisemphakathela kwezombangazwe bese ngiphathwa ngendlela etshiyeneyo labanye abaphakathina kwezombangazwe ngenxa yokuthi mina ngengabamba umbhobho kumbe njalo lokhu ngikhokhelela abasesibuthweni mina sengithe sengihlukile. Uyabona singakuphatha ngaleyo ndlela then kuyaba ne-problem. But osesibuthweni nxa kuyukuthi eyafana nomunye umuntu nje lese umanjinela kade engumanjinela lapha kade esebenza khona wasesithi hayi sengiretire. Akansesenguyinji kumanjinela lapha nxa sengihamba kade sengihamba nje njengosibanda sengifuna ukungena kwezombusazo. Ngibona ngani kuyabe kulungile, kuyakungela problem. But iproblem ukuthi babuya belokhu bekhanya ngani ukuretire kwabo kasokuretire, balokhu bephakathi kwesibuthweni, balokhu besaluthwa nxa sibabona. Khona lokho yikho kungani kuyasethusa thina lapha eZimbabwe ukuthi apho manje nxa amabutho eseyakwenza ngaleyo ndlela kutho ukuthi phela umbangazwe kawusese ngowalaba abangama-civilians njengami sungowabonaba abake babamba umbhobho abalokhu bebambe umbhobho besebenzisa abanye abalokhu bephakathi esibuthweni. Yikho kusuka khona kube le problem.
Ye, nxa sisikhangele sibili abantu uyakwazi ukwehlela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Pho ke khona kuyena wena ukubona ngelihlo bani Sibanda?
Hayi, lokuyana kusobala ukuthi khona kusukusela ngo-1980 esizithola uzibuse kusobala ukuthi uMugabe laphana wayengabusi eyedwa. Laphana wayebusa ngenxa yokuthi ulesivumelwano ayabe elaso labesibuthweni. Okutsho ukuthi-ke ngamafitshane-ke kutsho ukuthi eZimbabwe kasilayo idemokhrasi leyana eyamasivilini. Idemokhrasi yonke esilayo eZimbabwe ngeyokuthi nxa ufuna ukubusa qala uvumelane nabantu abasesibuthweni. Okutsho ukuthi umbuso wakho uyabe ungavela ebantwini, uyabe uvela kuZimbabwe National Army kumbe kuZimbabwe Defence Forces. Yikho okubona engubona kutshengisa mina ukuphuma kukaMugabe lapha.
Ye, phela nxa sesigangela abantu abethuki ukuthi ibutho lingakuphinda yini konkekani lakwenzayo.
Akula lutho lapho olutshengisela ukuthi ibutho alingeke lakuphinda lokhuyana elakwenzayo. Ngoba kutho ukuthi khona lo okhona nxa engasayenzanga intando yabo kutho ukuthi sebengayenza abakufunayo bethi hhayi lawe njengalowana. Ngoba layena lwana ukuze bemkhiphe kutho ukuthi kukhona ayesekwenzile okwakungahambelani labo, yikho kwayenza ukuthi egcine esekhitshwa kwabanga.
Nxa sesikhangela kodwa umthetho uthini ngebutho khona ukungenela, kambe kuyabe kuqondile yini nxa sikhangela umthetho?
Umthetho ucacile ukuthi khona amandla okubusa avela ebantwini yesizalwane zaseZimbabwe ababanika lawo mandla ngokuvota hathi ngenye indlela. So-ke khatheso sokusenzakala laphana basokusobala ukuthi khona noma sisiyavota laphana kuyaye kuye kufaka nje iphepha leliyana kodwa lingasoze libalwe. Okuyabalwa kuyikho khonokho kuyavela kubobani? Okuyavela emabuthweni. Yiproblem esesilayo ngedemokhrasi yalapha eseZimbabwe.